sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 zibandlela 2019 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, Mr. Uveve, any Uveve got changed. We don't want to do a workshop in the Macrosa, but we're going to have violence. I want to die with the tag when they study the criminal test. We're going to have a Chinese pattern to take a can, and I think we're going to have a pattern to have a chat.
Ukuthengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Ubulembu we-internet obusetshenziswa nguZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu bengenelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsapp. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa seziveze ukuthukuthela okukhulu ngokuvalwa kwendlela zokuxhumana ezebulenjini be-internet eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuthengisela okuqhubekayo elizweni kubikwa sokuthiye abantu abedlula abalijumi befile walimala abambalwa. Inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eDoctors for Human Rights ithi izolo kuphela kufe abantu abahlanu endaweni esijeneyo. Iningi labafileyo babulewe ngamasotsha lamapolisa. UChris Kande weStudio 7 uxoxele sakamuzi sakobulawayo umnumzana Arnold Kaindu Banda ophathise omunye odutshulwe elokitshini leluveve.
Yeah, Mr. Uveve, any Uveve got changed. We don't want to do a workshop in the Macrosa, but we're going to have violence. I want to die with the tag when they study the criminal test. We're going to have a Chinese pattern stick in a can, and I think we're going to have a pattern stick. We're going to have a tag. Omunye wasekhipha i-AK-47 wamshaya ekhanda wawela phansi. Uthe wele phansi wamshaya ngomhlamvu lwamdabulisiso bathuma ngikhuluma nje aphandle. So ngenze ufola ama-doctors awe-human rights abe amthatha nge-ambulance eklinikhi yeluvezi. Ye eklinikhi yeluvezi bekwala assistant ekade ikhona ivini bathe bona abala medication abanami babhunga umthatha bambeka nje kuphela.
Sikhuluma nje sizwa kuthiwa kule mbhobho ekhalayo.
Ngikhuluma nje kathesi imbhobho sokukhale more than 5 bullets kwesigumile ema-shops lapha kathesi. Hayi sekungasekuchisha ufuthi umuntu omdala akusachiphanga. Uhulumende ngakazama esibili ngamandla onke ukuthi abantu ashe zimbhobho iyakhala. Athi ngikhuluma nje iyakhala imbhobho. Ngikhuluma nje iyakhala imbhobho. Uhulumende kazama ukuthi at least azwise izikhalo zabantu umuntu omdala anje angaphungi ukuthi abantu becomplaina abachaye nenhlamvu ababulala angabulali abantu uhulumende anje. Bozi, abantu bakhala nge balama issues zabo abalawo. Indizo sezikhwezi, imjova isagadeki, akusathengeki ukudla. Sesehlile ukubantu nesikolo, ngoba ngathi singijova ngikhuluma nje kuye town $3 ukuhamba ngiye town. Angithi. So these people bazama ukuthi njani? Bekhumisa nokhulumeni, uhulumeni kafunkela phansi akhumisa labantu.
Dani khona ngapha emalokijini sikhuluma nje.
Hayi, into mdani emalokijini kuyizima, kathezi ngitshele abantwana bagcile umgwaqo wonke vela ukuhambeki, umuntu wonke ukukhathele ngokhulumeni. Kumele ubuthe umkhulumeni kamnangagwa ngaye yasizamela amacebo, ngase kunzima kathiye leso sihlanga kunzima sokumzimela kayekele ngoba ngesiyoshini esikhona hayi sekuyi-alita continua sesikuyi-alita continua bhozi it's like useprovoka i-situation ngasekunje yena katshena amapholisa akhe akwanise ukukhontrola abantu xa ukuthi kukhontroleka ntu angadivuli bantu xa kungala violence angacreati ukuthi kuye ne-violence akhale ngama-opposition i-opposition ayenzanga lto endawo lamntu epolitikini engibonami emgwaqweni ngabantu ye-just general people and futhi ngabantu asomuntu omdala umuntu odutshilwe umhlambi asomuntu omdala umfana nje ohlalele ushini kwabe sihlala khona
sizwa kuthiwa kwezinye izitolo
yakhala imbhubhuza imbhubhu yakhala yakhala impuphu ngikhuluma nje ngathi
hey sizwa
kunzima kunzima
kunzima kakhulu sizwa kuthiwa izitolo zikhona ezinye ezigqekeziwe abantu bathatha impahla
okwenza ezantu begqike zizitolo umuntu omdala amapolisa yiwathi bangahlukuluprovoka abantu bangaprovoka abantu abantu be-retaliata sebethatha ibudla ema-shops asho yabona ngoba kathi ezingikhuluma nje ama-shops anti kavulanga amapholisa ahlukuza abantu abanxabezibangela umsindo abantu behlukuza amapholisa sehlukuza abantu ande bangahlukuza abantu amapholisa asuke ahambi anti abantu besande benza abakwenzayo kuyathi ngemva kwesikhathi sebethenda wathi beqeda ukuluthi ugqekeza izitolo sebenjani bechaya abantu bebechaya abantu emgwaqweni.
Umnumzana Arnold Kelvin Banda isakamuzi sakobulawayo esihlala eloveve ubexoxa icingwane le Studio 7 ekobulawayo. Ubulembu be-internet obusetshenziswa ngoZulu sobuvaliwe eZimbabwe okwenza ukuthi abantu benganelisi ukungena enkundleni zokuxhumana ezinjengeFacebook, iTwitter kanye leWhatsApp. Uhulumende ovalise ubulembu lobu ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni besola ukugugudeka komnotho eZimbabwe, ukukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota lokunye okumbalwa. Kubikwa ukuthi uhulumende utshele inkampani ye-Post and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe ukuthi ivalise ubulembu lobu obethulelwa uZulu ngamakampani agoqela i-Econet Wireless, Net One le-Telecel Zimbabwe. Asinelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zikahulumende ezepotras lezamankampani amathathu la. Abazi ngokwenzakalayo bathi uhulumende wenze lokhu esenzela ukuvimba ukuthi abantu bengabikelani ngokutshengisela emigoqweni okuqale izolo. Umnumzana Philip Gawule okubandla lezanu PF utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uvimbe ubulembu lobu esenzela ukuvikela abantu kokunye okwethulwa kuFacebook, Twitter leWhatsApp.
Ngomumo okhona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezinye izinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kubo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezinye indlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza imisebenzi naloyo njengalo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhona kipsen eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khona kwesikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kwenze nje abanye abantu bathi belutha ngale kuma-shops kuma-western suburbs bebuthi bengena ezitori bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto lama-video clip lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilana abantu baza kulila selinangwasalokuzangolo kuyayibenzakala kwezinye indawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemekela ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakeyindlela
yokuqeda futhi khonoko
nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonoko phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa tips okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo. Uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongokwela njengibezili ngento ezinjengazenezi ezenzakalayo kodwa-ke esingakutsho ukuthi ye ilungelo labo abantu kuthathele abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumona lo wesikolo onzima lo siphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale-ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazangakwenzi konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke bona kwabakhuluma ngako wabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye esejolojo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Robert Ndlovu ingcwedi kwezobulembu be-intanethi ochazisa ngokuvinjwa kwabo nguhulumende.
Ese kubekwe imigoqo bakwabiwa kanzima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxakhoxo. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga thile liphukile bonani i-intanethi yonke nje lisivalile singasaba lo WhatsApp ngoba zasekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi u-rage ombunzenganzwenge nzenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital jura lo ngekho emthethweni akukho emthethweni akulamthetho okuvumayo lokho kodwa iportras njengoba zibe bakhulu abakhange kwamanetrix yibo abanganika idirective ngoba iconnect langayo yakukhethethini kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolele lo muntu o-apply high court because isilikna kube ngabe besebenze iportras yaba i-first respondent tel one net one iconnect tel all the providers ukwenza ukuthi betsho ukuthi show cause ukuthi why benikelezele i-intanethi andesinxake ukuthi i-presidential pass bekhona mbetha i-emergency pass xa ekuvumela lokho wesungenye indaba leyo
ye kodwa ye kuvinjwa njani khonokho kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngikwazi kwakho
imigoqo le bangathi ngiyabona lesekule ndlela ojala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka ingalinganisa ngokuthi nxa usuka e-hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Cameron so bafaka amadwala ukuthi wena uyine imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqika kuthi bayavala isikhala so yena ungabuya usezikwanisa ukudliwa so somele wena ube le yindlela uthi ayidouble up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni mbe udilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into engikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukungizwenga xa ngabalela ubeka ngamagama esindebele
singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
kuthiwa i-VPN software laba bona ama-Android phone ama-Samsung ama-Huawei namafoni nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uyethi search udinge okuthiwa i-Turbo VPN TURBO VPN kuvoma ubhala VPN uzabona njeaho uyamaningi then usudownloada uyi-install okay ulandela khonapho le into izakwenza uyenelisa ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besikeke kuba kwathi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxa uyabukhonnekta kungani usemdlandi kungani usestate 2 minutes ungani usezimbabwe ngapho ngaphi so kuba nzima ukuthi bebe-block kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu izintambo akuvumeleke udownload lento kutho ukuthi laba abantu abasenesa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky ngendlela yona le abantu ababela ngayo ukuthiwa kuyintokho i-DSTV ibhekele ezulwini so ifoni le iyadula kodwa zezijhiphajhiphile kathesi ukhonekta directly ezule emoyeni le ifike i-chise bhakabhak iphendule ikhonekta emhlabeni
umnumzana Robert Ndlovu yincwedi kwezobulembu be-intanethi esixokelayo ekobulawayo imibiko esanda kuyamukela iveza ukuba kulabantu abathathu ababikwa sebedujulwe ngamasotsha oyedwa emzini we-Kaldrupak ababili emzini owenkulumane kobulawayo sixoxele intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu okobulawayo osichazisele ngokwenzakala khona manje
namhlanje uhulumende weZimbabwe uvuye esecitshe i-intanethi o-Facebook i-WhatsApp akungeni kuvaliwe totally kuze kube khathesi siyenelisa kuphela ukukhuluma ngocingo ifoni ama-cellphone asebenza lama-landline uhulumende ebetshilo ukuthi abantu bengaqhubeka besenza umvukela lowo bazavala amagagasi ebulenjini okuyinto abayenze namhlanje ebuseni kungabe usebenzisa i-net one i-telecell kumbe i-econet konke kuvaliwe akusela bulembu abantu abasayenelisi ukuthi bekhulume ebulenjini
i-shut down leyi-ke abantu lokhu ebengayo emsebenzini lokhu ebengenelisi ukungena edolobheni
ingene kulanga layo lesibili lamhlanje kusukela izolo vele abantu bebesebeqalile ukuthatha impahla emavinkilini bengaphiwanga imvumo ngabanini bamavinkili okutshengisa ukuthi bathatha impahla emavinkilini kungekho emthethweni elokishini lemgani wonke nje amalokishi akobulawayo abantu bayazisiza lapho bathe bafuna khona ukuthi bangene bathumbe konke ababe bekufuna bayathatha okunye okuzwisa usizi lapha kobulawayo umnikazi weHamara e-Inala obenevinkili lezithelo nezilimo levinkili lokuthengisa ukudla impahla ezishiyeneyo othukela labo cooking oil lakho konke nje kusukela ekuseni abantu bayazithathela bathi amapolisa yiwabaphi imvumo kodwa ayisikuthi amapolisa yiwabaphi imvumo bakhulele amapolisa abantu bayazithathela bake bazama ukuthi abantu laba babamise ngokubajikela intuthu ehitshayo kodwa intuthu leyi isiphelile abantu lokhu beqhubeka bezinika impahla zikamnikazi kahamara evinkilini bekuvaliwe abantu lokhu bezinika bezithathela bengaqeda ukuthumba konke abakuthathayo bagcina sebedubulisa isefa semali bethatha imali kutshengisela kuqhubekela phambili lokutshiswa kwamaviri ezimota lakho kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo akula vinkili elivuliweyo edolobheni ngisho langaphi le malokitshini akula vinkili eselithe lavulwa abantu bayesaba izimota lazo ezithwala abantu akula ngisho leyodwa ehambayo ethwala abantu
ungathi uyazingenela ngemota yakho edorobheni kwenzakalani
nxa ungamelana labona laba abatshengiselayo imota yakho bayiwisela phansi kumbe beyithise ngakho abantu babone kungcono ukuba imota zabo bazithiye emakhaya abo isimo esikhona ezimbabwe siyethusa sinje imphimbo yethu ibuhlungu ngokuhotha i-tear gas amapholisa jika i-tear gas inqeku ngaphi lapho wene khona ibhephuke ihambe lo moya izifuba zethu zikhuluma nje zibuhlungu
labo ke amasotsha wokuthiwa bahamba door to door betshaya abantu kuyenzakala lapho ukhona khona eduzane lalapho khona
etshabalala amapholisa lamasotsha ebengafiki ahlukumeza abantu abantu nje basazihambela ngikhuluma ngisenze nje ngikhangela abantu abadlulayo phambi kwalapho endihlala khona besiyathatha abakuthathayo e-inala besiyagcina ezindlini zabo bathi bayathatha lezi zinto ngoba amavinkili avaliwe abakhoni ukuthi bethenge ngaphi sebezivulele amavinkili abantu bezinikela ukudla bezidlela but ngapha amasotsha akafiki enguzwileyo ukuthi ahambele e-Country Park lapho akade behamba betshela abantu ukuthi akube lokuthula abadlalele emakhaya abo bengaxokozeli
u-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba ye-Studio 7 sixoxelayo ekobulawayo kusanjalo nje uChris Gande we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MDC uNomzana Prince Dubeko Sibanda omela isigaba sebhinga edala lepalamende obekobulawayo ukuze sizwe okuningi ngokwenzakala kulelo dolobho namhlanje
sonke noma kade sifuna ukuthi sihambe siphume phandle kwebulawayo sesiya endaweni ezithiyetshiyeneyo ngasanelisi kuhamba ngoba ubulawayo uvaliwe ubulawayo uvalekile idolobho lakobulawayo kakulabantu abakhona abahambahambayo amabhizimusi wonke avaliwe ngitsho nalawo mabhizimusi okuthiwa khona ngasupport u-Emerson Mnangagwa awazwakala ke sithi yena hayi u-Emerson Mnangagwa this time seems to be honest and sincere labo bavalile amabhizimusi abo akula muntu ohambayo awutholi noma ifuel emagarajini lapho ekhonakhona ngoba amagaraji wonke avaliwe amalokishi wonke avaliwe akula bhizimusi e-operatayo so kutsho ukuthi abantu bezimbabwe bamanyene bavumelana njalo kodwa ngihle ngitsho Chris ukuthi khona ibhinga ivaliwe completely shut down ibhinga ngitsho nezitolo zabomanjolo ema-growth point laphana okwazi khona abantu bonke balalelile lokho kukhulunywe ubukhokheli ukuthi kakuvalwe kuvaliwe ngoba abantu bezimbabwe this time bamanyene ukuthi hhayi mbona ngani sesikhathele sesidiniwe ngalokho okwenzakalayo
sizwa kuthiwa emalokitshini akuhambeki kunzima kuyadutshulwana sikhulume lomunye okuthiwa udutshuliwe eluveve kuhamba njani
into eyenzakalayo yukuthi izolo abantu bavalile imigwaqo kwathiwa khona akula muntu ohambayo akula zimoto ezihambayo bawisa amagetsi kwezinye indawo ngiyatsho nje le state house sakobulawayo silele singela amagetsi lakathesi kathila amagetsi ngoba izisebenzi zezisa lazo kazifanisi ukuthi zihambe ziye emsebenzini izitolo nxa zithe zavalwa-ke abantu bengazilungiselelanga bebengelakudla ezindlini so nxa izitolo zivaliwe kodwa abantu bevele belambile kanti le mali yakhona bengelayo abanye bagcina besithi hayi kungangcono sizincede kulezi zitolo ikakhulu lezo ezaziwa ukuthi ngezabantu abezana uPF kumbe inkokheli zezana uPF izitolo ezinjalo eziningi zakhona hayi sigqekeziwe sibili abantu bazinceda bathatha abakuthathayo amapholisa ebefakiwe emalokitshini kutho ukuthi kwezinye indawo kungabe kuyibo abahambe bayaqala abantu bathi beqala abantu bekwakhanyangani abantu labo baseberisponde ukuthi nxa lisilanda ezindlini zethu pho lifuna ukuthi thina siphile njani so abantu labo baseberetaliata awuhambeki kunzima emalokitshini Chris
manje ngokuzwa kwakho i-stay away yona le iyaphela nini
i-stay away le ngokubizwa kwayo bekuthiwe khona iyaphela kusasa kodwa into enginanzelelayo ngaphakathina kwamazimbabweni ukuthi amazimbabweni asethole ithuba lokuthi hayi lokhu kakuhle kuphele kokuphela so ke amboni ke ukuthi khona ngaphandle kokubana kuzwakale ukuthi khona uhulumende sevumile ukuthi ehlangane lobukhokheli balaba balezo hlanganiso ezitheka kube na stay away list mhlawumbe stay away lesi singahle siqhubekele phambili ngoba abantu sebenuka igazi kathesi sebesithi hhayi ungani inyamazana liyana sesiyayibamba ngoba into esikhona yokuthi izanu p f imota zayo zonke sebezikhiphe amalebhulu lawana awathi izanu p f ngoba besesaba ukuthi khona lapho eziyahlanganwa khona la bantu lezo mota ziyakutsha okutshengisa-ke ukuthi lo hulumende sevuma yena ngokwakhe ukuthi yena kala bantu abantu kabavotelanga yena ungabona secitsha izimota zakhe esesaba ukuthi abantu bayazishisa
umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MTC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo wothi sikhangele ezivela emazweni amafitshane uhulumende weMelika usexwayise izizalwane zakhe ezisezimbabwe ukuthi zingahambahambi emadolobheni alandelayo lakwamanye amalokithi awo eHarare, Chitungwiza, Durban Falls, Epworth, Hatfield, Zibarasweka, Kadoma lakwaBulawayo. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale elizweni ngesikhathi kulodlakela njalo lenkundla zokuxoxisana ezisebenzisa ubulembu sezivaliwe. Izizalwane zeMelika zixwayiswa ukuthi zingatshengiseli, ziqaphele, zilalele indaba emsakazweni njalo ziye esigodlweni salelo lizwe eHarare nxa zidinga uncedo kumbe zitshaye ucingo. Edolobheni leHarare abantu baqhubekela phambili bezivalele ezindlini okokuthi abanye abangathenganga ukudla sebehlaselwa yindlala ngoba kungangeneki emavenkileni ngenxa yodlakela. Intatheli yezindaba yeStudio 7 eHarare uGibson Pepe ulandisa abakubonayo khonapho.
Okwenzakaleyo njengoba sikwazi ukuthi izolo kube nokutshengisela abantu emadolobheni akobulawayo laseHarare betshengisela ngomumo welizwe ngemva kokukhwezwa kwamafutha epetulu. Sinanzelela ukuthi kusiyatshona ilanga izolo abantu abaningi besebele lokugijimisana nabazomthetho ababalisela-ke amapholisa namasosha akade besithi bona abantu kababuyela ezindlini zabo ikakhulu abakade besemadolobheni ade betshengisela. Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje ekuseni sivuka savuka nje ubulembu be-inthanethi busebenza kancinyane kodwa kutshengisele ukuthi hhayi kukhona okuyinto okwenzakalayo okuyinto okuphambanisekayo kodwa abantu baqalise ukuthumezelana-ke imibiko kuma-WhatsApp betshelana ukuthi besebenzise uhlobo luphi lobulembu lwe-inthanethi abayithi i-VPN ngesilungu kodwa-ke okwenzakeleyo ukuthi bathe besenza njalo abaningi basazama ukuthi basebenzise obunye ubulembu indlela yobulembu ye-VPN nezinye indlela waseutholakala ukuthi ubulembu basekusuka baqunywa kodwa kungelambiko ovela kulabo-ke ababona ngezobulembu abo-iconet nabakhulukhulu bakhona abe-portrans abo-netfund abo-teleso sibongaukubona sokungasabambi-ke lowo bulembu
ungathi-ke khona ukutshengisela kokungayi emsebenzini kokungena edolobheni kuphumelele na izolo lalamhla
ngathi mina njenganamuhle ukutshengisela kokungayi emisebenzini kuphumelele ngoba izitulo engike ngasika kizo kahlezi kwabanye ngisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Warren Park ngakulaloba yitho zokuthi isitulo esivulwe ngathi kuphumelele kakhulu abantwana labakade besezikolo namhlanje bethembisa ukuthi bebuyele emakhaya kodwa-ke esikubone namhlanje-ke njengakhonapha e-Warren Park amasosha ake achayachaya abantu akade bebonakala bemile sebeqalisa ukuphuma nje ezindlini abantu kahlezi ngentambama abantu abaye akade bebonakala bemile bebuthene bebechaywa ngamapholisa namasosha besithi bona abantu kababuyele ezindlini zabo
lina-ke njengentathela izindaba like la bathinta na ecingweni abe-Portras abe-Net One abe-Econet labe-Telecel ukuthi liza ukuthi imbangela yokuvaleka kokukhulumisana lokhu ingaba yini
thina njengentathela izindaba sike sazama ukuthi sibathinte abantu be-Portals abe-Econet abe-Net One kodwa-ke kade sinzakale ukuthi ngenxa yokuthi udaba lo esikhuluma ngalo lapha udaba olungani lulezombusazi kakhulu abantu bayesaba ukuthi bakhulume ngalo ukuthi kade kuyini okungabe kusenzakala abasiphanga thina iy'ngazelo ecacayo kodwa abanye esikhulumelayo bangafuni ukuthi baphume emsakazweni bathi bona baphomba ukutshela abe-Econet bathi bona baphomba ukwazi iswa ngabantu be-Portals ukuthi bacishe indlela zabo zokukhulumisa abantu eze-intanethi benganikwanga ingcazelo yokuthi kucishelwane
ugibson bebe intathela izindaba ye-studio 7 sixoxelaye eseharare
Yebo 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 msakazo omuhle mina ngingumike hobe umsakazi we-studio 7 Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya okwenzakale eZimbabwe khona manje. Okuphathelane lobudlwangu dlwangu abantu betshengisela emgwaqweni izolo njalo lokuvaliwa osekwenziwe ubulembu obe-internet nguhulumende. Uhulumende uvaliselene ubulembu be-internet. Nxa ufisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 lingasixhuma njalo ekhasini lethu yebulenjini bokuxhumana lokuzilibazisa obe-facebook u-voa ndebele asihlanganeni ngo-8 p.m
incwadi ecubungula ezonotho umnumzana rejoyce ngwenya uthi okwenzakala elizweni khona manje kuzakwenza ukuthi ilizwe lilahlekelwe yimali eningi okumangalisayo
ya asicabange phela ukuthi abantu nje abazi ngezomnotho ngezemali babevele bethe khona idola elilodwa kalisoze lihambelane bhaxa ibhondi nothi lodwa kungaba njalo ukuthi idola elilodwa lingathengwa ngama-bond note amathathu yikho kwakusenza ukuthi bona nxa bethenge ipetro le-diesel bayithenge nge-60 cents kodwa bayithenge sesichiphile ngoba bezama ukuthi babambanise imali zonke zombili kodwa sebabona bona ukuthi akwenzi ukuthi nxa abantu bama-service station bethengisa ipetro nge-135 bakwanise ukuyathenga ukukhipha imali yangaphandle ukuthi bathenge ipetro yakhona so yikho bona basebecabanga ukuthi hathi asifake esingathi ngesikhiwa i-true market value eyebond eyi-1:3 so nxa ukhangele i-economics kanye i-monetary economics yivalu kanye nale epetro ngoba idola yi-14 rand e-South Africa ipetro e-South Africa yi-14 rand so kuyahambelana yingqondo yakhona abayisebenzisayo khonapho
ye siyabona ukubana lamhlanje sikhuluma nje amadolobho avaliwe nxa sesikhangela ukuthi kuyini okuzawonakala kwezomnotho lapha kuyini kakhulu siyazi ukuthi ngelanga elilodwa kulama-million alahlekayo kodwa ungasitshela nje wena ukuthi umonakalo wakhona uwubona njani
umonakalo wakhona vele awusezukwanisa ukuthi uvale ngoba ilosi yakhona singathi khona vele anje ukhathe sibacishe i-internet i-communication yonke ama-quotation ama-delivery okade kufanele kwenzakale asekwenzakale laba abathengisa izimpahla
umnumzana rejoyce ngwenya ingcwedi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecubani lochris gande we-studio 7 siqoba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngukips dube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.